uhulumende kudala sinxenxa sicela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kwizigaba eziningi, ubhadale imali econsulate, ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesihlobo esifanayo nawe. I-process leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha nezindlela ezihlukeneyo. Ingokuqamba kanti ukuthi okunye bekuhlupha yizihlobo abantu abazalwa nazo, ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledeni, sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulesizokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu, ikhonsulu isabhizi, bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho, bathi basafaka ama-fiber ukutho khona phecelezi into ze-inkani e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi. So siyabonga konke lokho okwenziwayo, nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa injendene, ngoba kudala kushele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka kunokwenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fiber sekuphelile, vele uhlelo luyangena kungakapheli ilelo elilandelayo. So we expect it in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi, njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lowo lalowo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe, ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngama-kwacha. Ne-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe konti leyiziki. Asazi ukuthi phelinto zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngenye indlela zayo, kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into e-out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu khonapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angilezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Ukhona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani ukuthi nathi sizibisele ngakuthi sihambe solungisa into zakithi. Nakho phela akusincedi ukuhlala emzini size sinyuke kuze kube ukuthi thina njalo yinto esikhulunywa kabi sengathi ngabantu abangelakhaya. Hhayi loku ngingibakhulumela abayizalwane zalapha ngoba sisaxoxe ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngobe nginamanga mhlaba amuzake kucela malokho kwenzeka, kodwa abantu bazame ukuthi-ke bakutele nokuye kuyabe ubahlupha kodwa bakuhambele bakutele-ke into ezibahluphayo, ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi lento le mayisiyekhewe ebantwini izohamba kahle na.